Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-26 Ntulikazi 2022 ngoChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, ukungaphenduli udaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa walewula untombazana omncane kudala imibuzo eminingi.
Itiming yangkhona itshengisa sobala ukuthi ludaba oluqukethe ezombusazwe.
Kambe ukutshengisela ukuthiwa kuzenziwa izisebenzi zikahulumende kusasa nangolwesithathu kuzasekelwa na.
Impilo isenzima kulezisebenzini and abantu okubahlupha kulik ukuthi bayahola imali, imali leyo encane kangaka nxa sesiqhayele ukuthiwa yi-poverty data line, imali okufanele iholwe ngumuntu odiphekileyo kakhulu.
Izikolo eziningi emangweni welupane esabelweni seMatipelelani North zikhala ngokuthi zithwele nzima ngokuswelakala kwababalisi, indawo zokufundela lenye indingeko.
In terms of our results, our last year, isikolo sami siyakhokhela sibili.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa walewula untombazana omncane sokudale imibuzo eminingi. Unkosazana Susan Mutami wamangalela umongameli Emmerson Mnangagwa emapholiseni akwele Australia izolo esithi wamdlwengula kaningi nengi. Engakamangaleli umongameli Mnangagwa lolu daba, uMtami ngomgqibelo wethule inkulumo edlula amahola amabili enkundleni yokuxhumana eTwitter elonda ngodaba lwakhe athi lwaqala ngomnyaka ka-2003 eleminyaka elichumilanhlanu 15 esikolo seKwekwe. Umnangagwa elokhu engakakhulumi ngalolu daba kuthi isikhulumeli sakhe umnumzana George Jaramba uke watshela intatheli zindaba ukuthi kasoze akhulume ngoba uyabe esipha isisindo udaba athi alusiloqiniso. Kodwa inhlanganiso ezilwela ilungelo likaZulu zithi amacala etheswa umnangagwa aqatha kakhulu okokuthi kumele ethule umbiko olandula kumbe ukuchasisa ngokwenzakalayo njengomkhokheli wesizwe. Kodwa bakhona abathi lanxa lokho kuliqiniso isikhathi sokwethulwa kwakho phambilini komhlangano omkhulu webandla leZANU-PF okukhetha inkokheli kwenza kube khona ukuchaya amanzi. Sixoxe locubungula ezombusazwe umfundisi Angliston Sibanda, sambuza ukuthi yena ulubona njani lolu daba.
Ukudlwengulwa kwabantu besifazana ikakhulu abantwana into embi kakhulu engamelanga yamukeleke kusociety esiphila kiyo. Kuyibunyamazana kutshengisela engathi kuthiwa yi-act of barbarism, kulo kutshengisela ulunya lo moyo omubi ukuthi umuntu uyabe ehle aqede impilo yomuntu umuntu esasemncane. Kuyinto eyangisayo kakhulu okungamelanga yamukeleke kusociety esiphila kiyo. Kodwa usuphu uhlupho ngendaba le eka Susan, nxa iliqiniso siyamzwela njalo sifisa ukuthi kuba ijustice iyenzakala. Kodwa uhlupho lwakhona ngolokuthi i-statement zika Susan ziyakhuthana lento eziningi ezingana zihlangani kahle i-story sakhe. Okwesibili, indaba ka Susan ile ndaba yokuthi yena la umntwana lo ukhanya ube bathanda, nxa kuliqiniso ube bathanda laba badala thanda azali lo Themba Mliswa uthi yena wayethandana lo general SB Moyo. Ilisti yonke abadala la engumntwana ongaka kutshengisela laye futhi ilevel yokungaziphathi. Ngiyakwazi ukuthi abanye abalaleli bazathi yena ube yivictim, kodwa abaningi abantwana futhi abanjengosuzeni abathanda izinto. Nxa sikhuza abantwana ukuthi umuntu abozipatha angathandi izinto kuyathiwa sibabi, kodwa abantwana lo ube ngumntwana othanda izinto ongalambeko ongaziphathanga ngaphandle kwalokhu nje ukuthi angako akukhuluma ukuthi wadlwengulwa ngose ngumongameli welizwe laye eqeda lapho walandelelana labadala laba izikhulu lezi ezano PF zonke wababhoda wabaqeda so laye kumenza udaba indaba yakhe ingasalaleleki ngoba laye uvela ukukhanya ubengaziphathanga azale lomliswa azale lobani alale lobani azale lomoyo into stories zakhe nje sicuna zingasalaleleki mina ngicuna sengivala indlebe ngithi hayi in as much as sizwela sisilwa lobudlwangudlwangu lokudlukuhlukuluzwa kwabantu besifazane istori salomntwana sicuna sesilomsindo omnengi asisalandeleki
ngokubona kwakho kungenzakala yini ukuthi kube lezombusazo phakathi lapha
mina ngilesiqiniseko sibile sokuthi usuzeni mtami lo udaba aluphushayo ngoludaba lezombusazwe ludaba lwepolitiki sikhangela ikakhulu i-timing yakhona umntwana lo wahlala le ukhuluma ngezigigaba ezenzakala ngabo 2004 khona ezikhuluma namhlanje and ezikhuluma njalo indaba yakhe uyikhuluma one akakho ku jurisdiction use Australia okwenza kube nzima vele ukuthi amaphuasa ahambise emthethwandaba indaba yakhe laye uyikhuluma uhambise emthethwandaba ngemva kokuba abantu sithina sesikomentile ku social media ukuthi kanti indaba engazanga wa reporter ngikhona siya reporter namhlanje e reporter e Australia outside the jurisdiction okwenzakala khona icala lelo nxa ukuthi lenzakala okwesibili i timing yangkhona kuyiwa ku Congress ye Zanu PF siyakwazi ukuthi badonselana nzima kunzima ngale oxambadle phana phakathi kukaMnangagwa lo Chiwenga i timing yakhona ungazani ijonge ukuthi nxa kuyiwa ku Congress lo uMnangagwa avele adliwe kumba abantu bamvukele i timing yangkhona itshengisa sobala ukuthi ludaba oluqukethe ezombusazwe kanti njalo futhi i case yakhona angazi ayivule amapolice Australia awalanto angayenza ngoba awala angeke afike lapho bese kufika okwesitha okunye futhi indaba nxa sokuyomthethweni indaba yabafakazi le evidence uyazi umuntu osukuma athena ngirechiwe aye reporter kusasa udokotela bakwazi ukuthi bahlole babone ba confirm ukuthi ngempela lo muntu urechiwe manje lo othe rechiwe aqede lapho athena la warechwa futhi la ngomuda wanga report warechwa futhi la ngulwana walala lomliswa walala lomoyo into yangkhona ayicace kahle ikliye nje ukuthi into elokwenza lezombusazwe bakhona abangabe bemthengile lunkwazana ukuthi akhulume alethe udabolunje ukuze udilizwe umongameli bese kuphinda futhi kube lenye iangle kulabanye abathi yena hayi lo ntombazana uyisigangi khona ngale Australia use utshontshela abantu izimali usezama ukudinga into ezamenza abe eze scapegoat kasikwazi ukuliqiniso kodwa mina ngiqinisekile ukuthi into leyi is politically inspired and politically driven
lona lolu ulubona kuludaba olungabangela ukuthi kube lomthelela kukhetho oluzayo
ludaba olujonge ukudiliza umnumzana Emerson Mnangagwa ulimkhiphe isithunzi sakhe ludaba olujonge ukudala nje ingxaba ngxoza phakathi kwe leadership uyiwa kukhetho so angibobe sokusiba ludaba futhi olujonge ukwenzela ukuthi amazwe amanye ngaphandle amanye amazwe abe lokusikhangelela phansi abe lokuqhubeka njalo engezelela izijeziso zomnotho ngenxa yama human rights abuses ethu ngoba kuyabe sokuthiwa iZimbabwe ibuswa ngumongameli ongumdlwenguli oyirapist
umfundisi Angliston Sibanda ngocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo. Gambe ukutshengisela ukuthiwa kuzenziwa izisebenzi zikahulumende kusasa langolwesithathu kuzasekelwa izisebenzi loZulu mathupha na inhlanganiso ezilwela ilungelo lezisebenzi zikahulumende zimanyene zathi izisebenzi zingayi emsebenzini kusasa langolwesithathu ukuze uhulumende abuyisele isilinganiso seholo sibe njengasasikhona phambilini ngomnyaka ka-2018.
inhlanganiso lezi eziphansi kumanyano weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions zilobele umphathi ntambo wezisebenzi umnumzana Paul Mavima incwadi zimazisa ukuthi zizakhalala umsebenzi okwamalanga amabili njengoba sokwedlula amaviki amabili zafaka isaziso lesi njengalokhu okusemthethweni. Izisebenzi lezi zithi ukutshengisela lokhu kuyabe kuyikusungula uhlelo olubanzi olungathatha isikhathi eside nxa uhulumende engafezanga izikhalazo zazo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-ZCTU umnumzana Ambrose Sibindi.
Well, siyezwa lapho ukuthi kulamahemuhemu awokuthi abantu izisebenzi zeZimbabwe sezifike esibangeni sokuthi sezifuna ukuthi zikhalale umsebenzi kumbe zitshengisele ngendlela ezijiyeneyo. Isizathu kuyukuthi izisebenzi ziyananzela ukuthi impilo yesisebenzi lemuli zabo isesimeni esibi. Izisebenzi sezihamba emsebenzini ngenyawo zitshone zingadlanga, ziyabantwababo batshone bengadlanga, abalenhlanhla kancane bagcine besidla kanye ntambama. Impilo isinzi makhulu ezisebenzini and abantu okubahlupha kakhulu ukuthi bayahola imali, imali leyo encane kangaka nxa sisikhayele ukuthiwa yi-poverty datum line, imali okufanele iholwe ngumuntu odubekileyo kakhulu. Uzanazela ukuthi abantu abaningi bazihola khona bama-30,000-40,000 pound ngenyanga, kukanti i-poverty datum line isikuma-200. Beqeda lapho futhi imali eyayisebenziseki balo mlando ukuthi nxa sebebhadala ama-rent abantu bezindlu abafuni ukuthi kubhadale ngemali yemzini idola lemelika, abantu bayacharja $40 nge room. So isebenzi sesisebunzimela ukuthi imali abayihola vele ayisabancetha abasakwazi babambenga. Yikho izisebenzi sesithe hayi uhulumende nxa engabancedisi ngokuthi avumele ukuthi leli lizwe kusebenze imali yemzini i-US dollar ukuthi labahole yona kwenzela ukuthi benelisayo ukuthi baziphilisele izimuli zabo. Abantu bathi bona ngangcono phose ukusebenza kuhle kume ngoba bathi bona abakusebenzelayo abasaboni basebenzelani. So ke kungenxa yohlupho olukhona uhlanga lezisebenzi yikho abantu sefike kulesi sibanga. Esokuthi pho sifelani vele njoba beya kangaka. Yikho okuba ngalolu hlupho lokuthi abantu bezibethi hayi kungangcono khathesi kesekele ukusebenza ngoba ukusebenza kungasinceda.
Manje ngokubona kwenu kuzaphumelela yini ukutshengisela lokhu?
Well, ukutshengisela kungaphumelela ngoba nxa umuntu evele esefika esibangeni sokuthi ubone ngathi akusaphileki azitshele futhi ukuthi ngingaze ngiqhubekise emsebenzini ngihole le imali engiyihola ayincedi ngalutho. Umuntu onjalo ufika esibangeni sokuthi kasakwazi abahambe ngabeso ndaye kungangcono sitshengisele sibile ngxenye ukutshengisela kwethu. Bakhona abantu abangalalela bezwe ngoba utshengisela lokhu ukuthi abadinga ukuthi balwe lo muntu. Kuyindlela yokuthi baqhube umbiko othile kuziphatha amandla zelizwe ukuthi imali le esilisipha yona i-RTGS ayisathenga, ayisasebenza, ayisela amandla ngoba iphela amandla nsuku zonke. Nxa sokuphumelela ukuthi kambe kungancedisa yini? Nxa silo hulumende ovuma ukuthi nguhulumende wabantu, nxa enguhulumende wabantu sikhali lalalela abantu abazwisisa, abazwele futhi abantu ukuthi abone ukuthi impilo ayisaphileki ngokunjalo yenzisifiso zabantu ngoba uhulumende wabantu nguhulumende wezisifiso zabantu. Nxa izisebenzi ngaphuma zitshengisele kuyabe sekusegcekeni ukuthi sikhuluma nohulumende ukuthi imali le ayisasebenzi, sincedise ngale imali okwayikwenzakala ngemva siyezwa uhulumende lezizathu eziningi kodwa ikhathi sesifika esimeni sokuthi i-economy isizidolarize yonke umuntu usefuna imali yemzini angaze athi uyacharge nge-RTGS bakhuluma imali ezesabekayo okugcina kubona kungcono ukuthi ungangcono uthathe leyo mali uyeyitshintsha ubusuthi ngale emelika kuba nganeno. So ke siyakukhona ukuthi uhulumende nxa uhulumende wabantu uzalalela yonke le imizamo yezama ukutshengisa uhulumende ukutshengisa abantu bonke beZimbabwe ukuthi bantu bakithi lamaqhathi bethu ukuthi asingeneni kulindaba e-US dollar ke sisime ngale imali yethu isalungiswa ngoba kathe hayi iphela amandla nsuku zonke ayisancedisi. So ke ngiyakukhola ukuthi lokhu kungasebenza ngoba uhulumende nxa engumuntu onguhulumende wabantu uzakulalela njalo phela empilweni akufayelanga siphonge ugoqa izandla into zisonakala. Izisebenzi yafika esibayeni sokuthi hayi ugoqa izandla kusincedise. Yikho lokho sebetshengisela amaNdebele bathi bona umntwana ongakhaliyo ufele embelekweni. So ke izisebenzi asezima ufele embelekweni kuyikho seziphuma phandle ziqabalale zikhale zibone ukuthi zilohlupho ngaleyo ndlela yokuphela indlela engabancedisa ukuthi bazwakale ngezicelo zabo.
Umnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso ye-ZCTU. Izikolo eziningi zemangweni welupane esalelweni semadibhelele North zikhala ngokuthi zithwele nzima ngokuswelakala kwababalisi, indawo lezinye indingeko. abazali bathi lokhu yikho okwenza ukuthi isilinganiso sabantwana abaphumelela emihlolisweni sibe phansi kakhulu kulumango. Okunenge asikuzweni kuntathele izindaba yeStudio 7 uEzra Chisas Banda obeselupane.
Zilutshwana izikolo ezababalisi abeneleyo kulesi siqindi okwenza abantwana abaningi bangatholi imfundo efaneleyo. Abazali abaningi bathi abantwana abafundi kuhle nxa kungela babalisi ezikolweni. Unkosazana Hloniphani Ncube ngomunye wabo njalo yisekamizi seLupanda.
Thina ngapha esigabeni seLupanda eseAndalupane silenkinga yokuthi izikolo zethu zilamaticha amalutshwana. Ezinye uyazithola zilamaticha amabili, ezinye zithole zilamaticha amathathu. Uthola ukuthi uteacher oyi-1 ufundisa amagrade angu-4, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Kambe shuali wakutuwa abantwana bapasa, kambe wangapasa kusimu esinjalo. Njalo lama classroom yetu asefile, asedilikile, asemadala.
Umphathi sikolo we Ilihlo Primary School, unkosazana S. Msengeyi. Uthi sikolo sakhe siyazama ukupha imfundo engcono, nalazo sisilela ababalisi.
The small school esilababalisi abangomama kuphela. Bayebelokhu bethuntela kancane kancane, but kwesami isikolo so far kushote 1. We are supposed to be 7. Kuphatha lifees kunzima, kunzima, kuna mali, abadala bayakhala kunzima. Hayi ababuyele ekhaya, bayebelokhu sincengisa, bayancengisa abadala kulokhu kuthontisela mbijana mbijana. Ngakhona oku ukuthi uhulumende uyancedisa kakhulu under iBIM. In terms of our results, our last year, isikolo sami siyakhokhela sibili.
Ephuma kanye primary school eliphanda, labo bakhala izimathozi ngokusilela kwababalisi. Umphathi isikolo walesi sikolo, umnumzana K. Nkiwane, ugcina la esefundisa lanxa engumphathi.
Ngishotile lapha nangilababalisi ngathi nxa ngikhangele ngilababalisi abayi 5 mina kume ngibe le 7 kuthi ngishote nge 2 mina ngwami ngiyafundisa ngumphathi isikole at the same time ngikhangele ukuthi infrastructure ngathi izakhiwo zesikolo zibe improved angilazi izakhiwo ezibu up to date ngicela nje ukuthi zibe khona uncedo ngalizuza right in terms of infrastructure development
la nxa ababalisi besilela ezikolweni eziningi uhulumende ubikwa eqhathe ababalisi abathize kunyanga ezilutshwana ezisanda kudlula. Mnumzana Mbongeni Dube webandlale ezanupf ngumeli weLupane East edalela ephalamende ufakaza ngokuqhatshwa kwababalisi ngurhulumende wakhe.
Emalangeni adlulileyo kube nokuqhatshwa kwababalisi njengeLupane singabanye bezindawo ezitholileyo ababalisi thole ababalisi abangu-80 okutsho ukuthi bafithelwa ezikolo zonke eziseLupane East. Siyabonga kakhulu kodwa-ke inani leli kaleneli still ababalisi lokhu besilela esigabeni seLupane.
Uyaphambili egcizelela uDube ukuthi kungani abantwana bakulomhlulo bengenzi kuhle ezifundweni zabo njalo uthi isiqindi sakhe sifuna uhulumende engeze inani lababalisi.
Singakhala izikolo zangkhona i-pass rate yangkhona i-low kukhozela ukuthi amateacher kawakho. Uyathola isikolo silamateacher angu-2 kumbe amateacher angu-3. So ke besicela kakhulu ukuthi phiwe abanye ababalisi inamba yamabalisi ibe khona ezikolo engxenye singabona abantwabethu lathi kusiba lotshintsho. Kudala kusese nababalisi indawo leyi yaba labantwana abaqeqeshileyo. Siyafisa ukuthi khonokhana kuphinde kube khona njalo esigabeni sonesi.
Uhulumende usanda kubika ukuthi udinga ababalisi abedlula inkulungwane ezingama-20 25,000. Kukhanya ingani kuzatholakala ababalisi abazinkulungwane ezinhlanu kuphela 5,000 lonyaka abayibo abathunyelwa ezikolweni esezisegabeni ezithiyeneyo zelizwe. Okwamanje uhulumende edoselana lezisebenzi zakhe ngodaba lweholo eliphansi njalo iningi lababalisi liyathiya umsebenzi besiyadinga amadlelo aluhlaza kwamanye amazwe lapho abaholiswa okungcono. Ngimela eStudio 7 ngiseLupanda eLupane igama lami nguEzra Chisas Banda.
Okwamanje ke sikhangele esiphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com linodaba lokuthi amasotsha amabili agwetshelwe ukuhlala ejele okweminyaka engama-20 ngamunye phezu kwecala lokubulala umuntu ngomnyaka ka-2018. Ababili laba babikwa babevela etshwaleni baxabana lotafazwa Saidi abamtshaya kakubi waze waqaleka bamthiya eceleni komgwaqo lapho adotshwa esefile.
Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi amapholisa asebenzisa inkundla zobulembu etshengisa ukungasuthiseki ngemali abayiholayo abathi kuzabangela ukuthi bangavoteli umongameli eMasolo Mnangagwa kukhetho lomnyaka ozayo. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani baka Studio 7 bakithi, siyabonga ukwazana ngezindaba ezinhle, siyathaba futhi njalo inkosi ibusise kuze zokulunge, singaphiki ngokuthi sithi sesadinwa ukuvota, sesadinwa abaziyo ngehistory kaKhawundi ukuthi wahlala okunganani, esenza ilizwe ukuthi ngelakhe, senza one party state kungalaphathe evunyelwayo kodwa one day kwaba yi-one day yathatha i-patriotic front lakathe siyavusa iZambia imi kuhle, bebekomenta bethi hawu imali yakho nosisiyalingana le South Africa yikho kuhle, asingadelini kasihambeni lona lithube silinikwa elilanga bazagwenxeka bayenze kube liqiniso. Sazi njalo abanye bathi habe sabe ukuthi ye bavukela umbuso bayathatha ngenkani loba bedliwa ngazi ngima khona apho maningi.
Salubonani masakazi beStudio 7, line lisakaza njengoba zinjalo bafowethu, sidiphilani niphile maliphilile bafowethu, siyabonga. Mina ngumpanda moyo kugoma kwama village ward 9 kulilima west, lapha ukhona into mina engibona ngani lapha kunzima lapha sekuthiwa kule role ethwala abantu isiyabe siya register kuvota, kuchoni kunoko noma sebevota bayasebevotela ngabazathwala futhi besiyavota, ake kulungiswe lapha kanti sekwenze njani ukuthi kona kube lendawo ababuya khona behlale noma iviki or couple days abantu beregister. Kusakali kahle, mina ngikuboni kahle, ake sifake namehlo lapho kwezwani la kwezwani ukuthi kona kungabuya abantu laba bafana laba ezithupa bayabuya one day badlula bayadlula abanye bezwa ukuthi asebedlulile, ake kuzwakale ukuthi le nto ikhulunywa kodwa kuyalungiswa ukuvota kuyarejistwa kuyathatha izithupa. Ngiyabonga, ngingabi mude kabi
njani kwi-Studio 7. Siyajabula kakhulu ukuzoba uMaphosa ekhuluma ngendaba yamaChina la azuzane kwakhini kwamadamu, njalo ama-citizen akho nabo azuzane. Siyabonga kakhulu uMaphosa, yazi ukuthi indlela ocabanga ngayo kakhulu iyatshengisa ukuthi nake liyananza abantu njalo liyananza ulungelo lwabantu. Kuhle kakhulu, ungasake liqhubekele kukhangela nothi lokho Mthwakazi RMP Mthwakazi le ebomba ukukhuluma ukuthi ye lapha kumele kuqanyulelwe phakathi bemele bekhatshana bengazwakali ukuthi bakhuluma ngelungelo lwabantu lobo kwakhona bebomba ukukhuluma kuqanyulelwana phakathi. Baningi abantu besishoneleni abafayo labo ngesikhathi sekugula wondi kanti uTonko Garanti wayevele elishoni kodwa wabulawa izanupief. So namhlanje babotonko Garanti sokufanele sibavalelwe ngaphandle kuthe ngoba wamashona bengalacala abake bekunanzelele lokho abantu babe-RMP emarap. Siyabonga kakhulu ngahlala ukugqugquzela kakhulu kukhonokho ukuthi abantu bekwazi amalungelo wabo njalo ubancedisa ngoba bazaphomba ukududulwa abantu beyele besuke laphana beyele begcine bengayakhayelwanga imizi yabo bengatholi lutho. Vele ama-China benefitani khonapha kuzafana lokwe-Russia konkeyani kokuthi icinilisana le-Ukraine because iye ivele ibambi i-Ukraine kuzafana lakhonokhoya ngoba kade bazozibamba bona ama-China kwapha ngaso kufanele besuke bebuyele kuba basafuni bazaqhayisa futhi ukusibhomba futhi. Mna ngivumelana lawo lokho okukhulumayo, so ngathi zingabe zonke inkokheli ziyananzelela hlasele leyo ndawo.
Studio 7 linjani, livuka njani, litshona njani zihlobo ezinhle? Mina bendifuna ukuqonda lapho ukuthi kuthiwa khona eli bandla eliphikisayo alila ma-structures. Utheni bona bezafuna ama-structure abanye abantu ngoba bona benje siyabalandela zanga usabezwa kuthiwa bafunelwa ama-structure abo? Kaloku nxa lithe labusa leli elingenayo ama-structure liwafumana ebantwini, not ukuthi wena uliforce ukuthi ama-structure alo athini. Bona babuzwa ngubani aba ama-structure, bathathaphi phakathi ngoba lawo bangene benganawo bafumana phapa phakathi sebebusa njengamanje bayabusa abasebesiqelele kakuhle ukuthi bona bathini nayi ndizuzalwa apha kokhame ePlumtree so ndicela ke kakuhle beyeke lezi ndaba zokuthi ibandla eliphikisayo kalila ma-structure liwasaphi lona lona elibusa ama-structure abanye abantu ngoba bonabo kabafuni kuwalandela nje xa ethe wabusa loo muntu ama-structure ke uzafumana phambili
sanibonani ekhaya ninjani Studio 7 siyabonga uqalibuze lo oke wadinga ufuna ukudlulisela umyalezo kwa-econet manje lokho eningithumelele khona hayi ifoni yami ayikuvuli inethiwekhi esikuye lapha iphansi kakhulu bantu phansi njenganje ayibona njengamanje ngikhulume emini yebo ikhona kodwa yavele yona iphansi so siyazi ukuthi iyabaleka ngokwasikudala siyinto nje bengicela nje lisidlulisele nje umyalezo kwa-econet ukuthi basincedise lapha ku-ward 7 se-andaphumula lapha yaphumula mission kule booster lapha so akusebenzi vele kahle kahle ukusebenza emini ebusuku akusebenzi sokuthi uhlupho lwakho kuyini hayi angeke sazi cela nje bakasikhuphulele nje khona lapho bengicela nje udlulise umnyalezo nale kodwa hayi ngiyabonga lokho elingithumelele khona ngoba linjengisele impela ukuthi niyasifuna ukusisiza nani bakwa Studio 7 ngiyabonga
Studio 7 linjani hayi namhlanje sabuthanda ukuphawula nje kancane nje into ezincane into ezingatheni kulabantu laba bama-tablet ndaba abantu esihlala sibizwa laba bethi kumele ukuthi thina siyebambana nabantu beHarare sikhiphe izandla hayi bantu bakizama ukuyihlolisisa le nto leyo ukuthi angeke isebenze le nto leyo singaze sibambane laba bantu sithi sikhiphe izandla sitile umbuso uzabe ulokhu ukhokhelwa yibo laba abantu beHarare thina sithi sizakhokhela nini bantu bakithi ama-tablet ethu singaze sikhiphe izandla ayiphumanga kuyafanana kithi kuyabe kufanana vele kithi akula ntuthuko ezabuya kithi i-solution kuphela yile MRP uqumilizwe yikho kuphela i-solution engasebenza nabanye nje abantu bemadebeleni kunje ngathi abantu bethu bafundisa imbali yamanga nxa abantu beHarare bafundiswa omunye umutapo into zamashonaleni kona indaba bengafundiswa into zakithi emadebeleni ye into mesisinazo singabantu bemadebeleni ukuthi asiyenzeni okwethu sikhulisene qhubeke namasiko ethu labana beHarare lasiwatshile kwabo kona ngathi iHarare ye singaphonga ukuba ngothetheke imoto zamaswingo kona hayi asiyenzeni okwethu bantu bakithi MRP ye right ye was the solution yokugcina yesele MRP yeah singabe ngothathele isihloko esilandela lento zamashonaleni tili vele kuyabe kufanana nje lo umbuso ngaphathwa ngayini umbuso kuphela kuzaba right ukuthi umbuso ngaphathwa ngabantu besemathebuleni ndi siqumilizwe lana finish
yazwa ngazi ukuthi abantu sicabanga kanjani uyathatha umcabango wakho wedu ufake ebantwini bonke ube usuzonda nje ukuthi kuthuba nokhulume wathi ube senze ngani abantu ngabakho kuyazila ngizwe sokuze kukhulunywa ibizo lomuntu uNdebele ubaba lo ukuthi uNdebele wensuzu mina angikhulumi ngomuntu ngikhuluma ngeparty MRP party kasiyo kamqondisa siyo kabaningi umuntu wonke lamo esindebeleni yanithinta nxa ize kuhle iqondile siyayisapota kodwa kwenza singayisapoti siyakwathi iparty nje enjengomlilo wama newspaper kayikhatshana ezidongingela press ingavoteli president kanti amandla akho niyabe wathethe ngapi right ukuthi iqumelelo lizwe phakathi yabe wathethe ngapi umbono nje okuhudulela abantu ukuthi umuntu ongafaniswa lomuntu ongaboniyo ehudula omunye sithi bayaphetsheya kuyafana lalokhu ngoba iparty le wazikhulumela umoyo wathi yena ufuna ukuthi encintise kuma MPs lama council lokuthona sizixambana ngamabizo usuzonde wabamanzi walalungadlanga usondele mina ngingasoze ntshintshi ukukhuluma ngiyabe ngikhuluma khona kwengocabangayo futhi ngibona ukuthi kuzayenzakala ikuchitha isikhathi ngoba iMRP vele kayisozi win uyafuna kawufuni uyakwathi kayiwini
Now, we're going to mazi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Izizalwane zakwele Ukraine ezabaleka impi zaya kumazwe angomakhelwane zivikwa seziphindela ekhaya lanxa impi ingakapheli. Ngoba ziyaswela okokuqala impilo kakutsha komakhelwane. Upapa weRoma uFrancis useqolisile eqolisela isonto yeRoma indima eyayidlalayo ekubandlululeni abantwana babensundu kwele Canada besiwa ezikolo zokholo lwesiKristu lapho abahlukuluzwa khona. Itemba labo somabhizimusi laba kwele Germany lehlile kakhulu ngoba intengo yomoya wegas lentengo yamafutha ezimoda ikhangelelwe ukukhuphuka kunsukwana ezilandelayo. Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhlobo zendaba ebezikhokhela. Ukungaphenduli udaba lokuthi umongameli wadlengula intombazana encane kudale imibuzo eminingi. Kambe ukutshengisela ukuthiwa kuzenziwa izisebenzi zikahulumende kusasa langolwesithathu kuzaphumelela na? Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.